lokhu thina sikubona vele kutshengisele ukuthi abantu abanye bethu laba bavaleleyo bavalele ngengekho emthethweni, ngoba ngabe ukuthi kokungesemthethweni icala lakhona kanti liyahlukanisa njani abanye lishiya abanye. Sekutshengisela ukuthi obazama ukwenza lapha yikwethusela abantu abakhuluma okwehluleka kukahulumende. Yikho lapho babuyabebamba bona laba bantu bebavalele ukuthi sehluleke thina ukukhuluma kumbe sehluleke ukutshengisela lapho nxa uhulumende sehluleka khona, ngoba kubuye ukuthi ngalekelo cala elikhulu
Inxalike la khuluma laye uGamshirayilo osekhululiwe unjani, usesimeni bani, njalo uthi bekunjani phakathi?
Ye, kathesi besingakakhulumi laye okujulileyo sisize ukuthi kuhambisekayo, kodwa ekhanya engizobezise ngoba uyazi lokhu la bengenalo. Kodwa lokhu esizathi sikhulume laye size kahle kahle ukuthi bengani phakathi, ngoba kulokhu kusezandleni zama-lawyers akhe.
Laba abanye abalokhe bevalelwe liyake liye babona yini, njalo nxa selike layafika banjani, bakusimo bani, kumbe nxa lisizwa kumagqwetha abo?
Ye, kulabanye bethu abaye abaseHarare eduze bayenelisa ukuyafika nazo zonke izikhathi abenelisa ukuyafika ngazo. Ye, omumo awulunganga phakathi laphana, ikakhulu for umuntu eyabe esazi ukuthi waphambanisanga. Kodwa njengabantu abaziyo abantu ababesazi imalungelo abo, akusinto engababulala umoya wabo lokho abakwenzayo. Kukhanya kungabantu abazimisele ukukhuluma iqiniso lokumela iqiniso, akusizo izinto ezingabahlusa endleleni yabo abavikele bebezimisele kulisa ilizwi labo.
Lo, yebo, sephumile, kodwa abanye lokhu bephakathi baqhubeka bevalelwe bencitshwa ibheyili, ilingatheni ngalokho?
Kubuhlungu kakhulu, ikakhulu kithi esaziyo ukuthi bavalelwe icala elingekhoyo, bavalelwe ukukhuluma ngokuhluleka kukahulumende. Ngakho kuningi lapho uhulumende ehluleka khona, so kuyakwenza size kusihlupha, ngoba kutho ukuthi sesisehluleka thina ukuthi sikhulume ngokunye lapho uhulumende ehluleka khona. Okuyinto engalunganga elizweni elingakhibathi abayithi ledemokhrasi, ngoba kanti kuzabuswa njani nxa abantu abakhuluma ngokwehluleka kukahulumende bebotshwa bevalelwa, especially khange nakuvalelwa abantu abangamastudent bavelekese school. Kutho ukuthi wonke umuntu nje phambi ngale kuba nzima kakhulu ukuthi akhulume ngokwehluleka kukahulumende. Ngimafikhane nje nabantu abafuna ukuthi benze sandando bengajelwa lapha behluleka khona, kumbe kuba yisimo esibi kakhulu especially ngala mananga okubuswa khona ngedemokhrasi. Sikhangelele ukhetho esiyakilo khathesi, sihle sibone umhlobo wabakhokheli bethu esinabo nxa besenzenzi khathesi bengakafika ekhethweni. Kutho ukuthi ngabe ngakhetha babuyele phakathi, kuza kuba nzima kakhulu futhi for abantu bezimbabwe.